ye hayi kumqotho lokho siyezwa umbuzo lo ukhulunywa lapha nalapha nabantu ngeLancaster House kusiyavunyelwana ukuthi kube ne-ceasefire kwaba khona lokho ukuthi kukhulunywe lokho ukuthi khona ekhethe unkomo ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini kumbe njengoba kulomngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthwakazi sizimele sodwa wala unkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi unkomo wazakala njengokuthi nguchibhu wachitedza ibala lelo ukuthi chibhu wachitedza lelo walithola emashonaleni babemncoma behamba layo umuntu odawafa umsika bona laba ochinamano and so forth kwayivele ehanqwe yibo pho ke kwabanzima yena ukuthi exexebulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisha liyane ngale iZimbabwe eyangale ngapha kube nomthwazi ukuthi ilizwe liqunywe azengethanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye.
Wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe iUnity Accord?
Unkomo kathengisanga muntu lapha. Isikhathi segugrawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu. Unkomo walamula inengi yasala isembuthweni, izipra yasala lokho esembuthweni in different camps or barracks. Yikho lapha ikhona izipra. So ke laba abalutshwana babe sebephumile bayakwenza labo umkhankaso le udissident le yokuhlamuka whatever one might call it. Unkomo laphana wabona ke igugrawund ibulala abantu babengelazikhali, kutshiswa abantu, betshiselwa imizi, abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana. Ngalokho ke unkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili ngempi ekumbe ukukhupha umbutho wonke wezipra. Singakhohlwa ukuthi bona lawo ama-commanders ayesebotshiwe esesejeli olookout omasuku labodabengwa umumo olwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo. Bonke labovelapho wakhimu babengasoze bephume. So ke unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana liyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho wezipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zase zithethwe abanye sebesembuthweni ku-National Army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-National Army. So kwakunzima ke laphana-ke ukuthi khona sithi ngeimpi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali. Ngalokho kunkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana igugrawund yayisilwa labantu ababengelazikhali. So ke ngalokho ke hayi unkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi kusayinelwane i-Unity Accord. Isisayiniwe leyo unity leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona basiya kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkaya yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebesiya ngaphi unkomo wayengela ama-distant awayewathumile ngobana unkomo soziqalise impi ezikhali ezerekeni. So unkomo kazenge vele ethengise laphana ngoba nombutho omningi umbutho wezipro lokhu ku-ami abantu sibili ongazonithwa khona uyalwa sibili laphana ngilabo ogwesela labo then the rest yabo bona labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamula amankomitsho lawo kodwa-ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufuna ukuya-operate laphana kungenale structure beripota kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzeleli njalo asingikhuluma kakhulu ngakho.